Izakhamizi ezixoxe lomsakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila wegarajemba.
So lo hlupho sibili wokuthi ngayo inkosi iyaphathisa ayiline masinya kungakabi kubi kakhulu sibili, hayi ungakhangela layo isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili, uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadama asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili, akusela manzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinangakuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingenangakuhle.
Bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi sona lesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinika amanzi. Yiwo umsebenzi wenkomo nalokuthi inkomo zona lezi zisebenze izinto ezinjengazona lezi.
Kusenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala walelidolobho kulandela ukuhuda kwabahlali we-Space Corp ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxele umnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu, amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomitshini ehlebe emhlophe singazi kubana imbangela kwakuyini. Kuda nokukhulu kakhulu ngoba i-council nomunicipal kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umunicipal segezise itanka elibangele ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.